tisendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lijona njani mthwazi omuhle, siyalambulela kumsazo we Studio 7 namhlanje ngomgqibelo mhla zingamajumi amabili lanye kumabasa 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, unkosikazi Thokozani Kuphe ukhethwa ukuba ngumongameli welinye lamacele ebandla le-MDCT.
Umkhosi lo owe-Congress ye-MDCT ubuqakathekile ekutheni uma kulandelwa i-constitution yebandla leli, uqakathekile ukuthi ubukhokheli bonke bukhethwe e-Congress.
Abongi abasebenzela koBulawayo bathatha isinqumo sokuthi sokumele babuyele emsebenzini. Umlingisi wakwele South Africa uzodwa wabantu wethekelela eMelika lapho azebukisa khona umzimba wakhe.
Abantu bayamthanda uzodwa, they also hate Zodwa. Ababoni niks, ngiyenze ngathi ngiyababonisa and ababoni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unkosazana Thokozani Kuphe usekhethwe ukuba ngumongameli webandla le-MDCT esekelwa ngumnumzana Obert Kutu. Lokhu kwenzakale lamuhla emhlanganweni we-Extraordinary Congress owenzelwe e-Standing Square koBulawayo. UBathabile Masuku usedulela lolu daba.
Izenzo!
Umhlangano lo ongenwe ngabantu abavela endaweni ezichiyeneyo zelizwe leZimbabwe ubujonge ukulungisisa ubukhokheli bebandla leli kulandela ukuxabana okwaba khona ebandleni leMDCT ngemva kokubhubha kukaMui uMorgan Tsvangirai. Abanye abebe khona ngamalunga amabandla aphikisayo eleMthwakazi Republic Party, amalunga omanyano owe People's Rainbow Coalition ekhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru, kanye lamalunga amanye amazwe avela kweleBhilithani, eleMelika kanye leIreland, lowesifazana obevela eMalawi unkosikazi Joyce Kabwila obezoxhasa uMakhuphe. Unkosikazi Kuphe ukhethwe ukuba ngumongameli webandla leli njalo uzasekelwa nguGutu. Umnumzana Abednego Bebe ukhethwe ukuba ngumgcini sihlalo, kwathi unkosikazi Dorothy Bebe wangena esikhundleni somgcini sihlalo ohlangothi lwabesifazana. Unkosazana Linda Masarira odume ngokuba lilunga leta jamuka sesijikile campaign ukhethwe ukuba isikhulumi sebandla leli njalo ukukhethwa kwakhe kudale ukuxabana phakathi kwamalunga ecelele MDCT likaMakhuphe. Iningi belikhonona ngokuthi akasilo lunga lebandla ngakho akumelanga akhethwe. Omunye wamalunga eceleleli unkosikazi Siphesihle Dube uthi ujabule ngokhetho lolu kodwa usole ukuthi njengabatsha bakoBulawayo bebevinjelwa ukukhethwa. Uthe bagcine bephiwa izikhundla zokuba ngabasekeli.
Thina simina ngumyouth sithe siyakhethana kuyouth kwasokuthiwa hhayi abakoBulawayo ngapha emathebeleland selibanengi kwimaini kukhethwe lina laba banengi ku ukuhumeni lakhethwa laba baningi and bebengani abanye vele abemashonalani sebekhalala uthi nxa kunjalo ngcono sishinto yena kusho uthi into yena nge-region.
Unkosikazi Dube ugcizelele esithi umangaliswe ngokukhethwa kukaLinda Masarira othi kathembakali. Umnumzana Samukele Hadebe okhethwe ukuba ngumsekeli kaNobhala Jikelele uthi bekuqakathekile ukuthi kukhethwe inkokheli entsha ezasebenza ilandela isisekelo sebandla labo.
Umkhosi lo owe-Congress ye-MDCT ubuqakathekile ekutheni uma kulandelwa i-constitution yebandla leli uqakathekile ukuthi ubukhokheli bonke bukhethwe e-Congress. Njengoba sisazi ukuthi u-former president wethu uDr. Richard Tsvangirai uMoyi engasekho bese kufanele kwenziwe lolu khetho.
UHadebe uthe umhlangano lo ubizwe inkokheli eyasalayo ngemva kokuhlubuka kwabanye abagoqela umnumzana Nelson Chamisa othi ungumkhokheli webandla leli okwamanje. Umnumzana Alfred Ncube okhethwe ukuba ngumsekeli womqoqi wenhlelo zebandla leli uthi umhlangano lo wenziwe kahle. Umnumzana Ntando Ndlovu obona ngezokhetho ebandleni le MDCT laye uthi bayajabula ngendlela ukhetho oluqhutshwe ngayo.
Ukhetho njengoba libonela uhambe kakuhle kakhulukazi, ama delegates adevumelana kikho konke adebe kuyenza lapha ukutshengise ukuthi kule spirit sokubambana iunity of purpose. Thina njenge electoral commission we are happy ukuthi sifeze lomsebenzi without any incident, and we are happy labantu aba-electiweyo ukuthi ngabomama labo abalekhalibha abaluhlonzi oluphezulu kakhulu.
Abanye abakhulume emhlanganweni lo yisethekeli unkosikazi Kabwila owemalawi kanye lomongameli welinye icele lebandla le-PDP unkosikazi Lucia Mathibenga. Bonke bancome ukhetho loli kanye lokukhethwa kukamongameli owesifazane besithi sokuyisikhathi sokuthi abesifazane basukume bazimele njalo bathuthukise amazwe abo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Icele lebandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa lithi ngamadlwane la enziwe ngunkosazana Kuphe labantu bakhe. Sixoxe ngodaba lolu lo nkosazana Davida Khumalo osabambe isikhundla sesikhulumeli se-MDCT.
I-National Council yela amandla ekunika u-Secretary General webandla ukuthi abhale ingwalo ebhalela ama-delegate umele abuye ku-Congress ebazisa nge-Congress leyo. Umele aphe ama-delegate inyanga ezimbili ukuthi abazise nge-Congress leyo. Ethe zenze njalo imikhankaso njalo imthuma ukuthi uma sokuvela inyanga ukuthi sefika ku-Congress kumnike uZulu aziswe nge-Congress leyo ngokuthi kuyandovisa iCongress le emaphephandaba awelizwe. Njalo abantu kumele abantu babuye kuCongress thina njengebandla MDC kubele babe ngu-6090 and bagoqela ama-National Council, ama-National Executive, omama, ontanga, ama-province, ama-district, ama-wards. So sikethemba lokuthi balandele isisekelo, angazi ukuthi isiphi abasilandelayo ngoba esikubonayo njengokukhuluma kwamama Kuphe ukuthi yena ulandela isisekelo sombuso kavele katsheki, kuyamangaza ukuthi yena angabiza iCongress yena ngupresident angasomisa kanto njani.
Lina lapha lingathi-ke okwenzakalayo vele alilanda balakho sibini
asikasikhathilakho ngoba vele kakulandela isisekelo sombuso. So nesathi khona yena uyazilandela ngoba isisekelo section 6.2 kucacile ukuthi ngubani obiza iCongress i-National Council. Bethuma bani? Bethuma secretary general. Esenzani endobeni ama-delegates? So kwakhe ukuthi yena umhlangena sengupresidenti yena esithi thina silandela isisekelo. So kuthi mangazi ukuthi kanti yena ingani ngalandelanga zona isisekelo sebandla lethu ngaleli athi khona yena nguye upresidenti. Usezifakile uba ngupresidenti nganxusanga abantu bonke laba. So abantathu uyabakhokhela ebandleni lethu ibaphi?
Lo nkosazana Davida Khumalo osabambe isikhundla sesikhulumeli secelele MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa. Kusenjalo ibandla leZANU-PF selilungiselela ukhetho lwama-primaries kulandela ukucubungulwa kwembali yalabo abafuna ukungena kukhetho lwelizwe lidale le-Politburo. Ibandla leli lithi ama-primaries la akhangelelwe ukuthi aza kwenziwa ngesiphangiphangi loba nje kulabanye abakholona besithi batshiwa phandle kukhetho lolu ngoba babesebenzelana lowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe. Kodwa-ke umnumzana Believe Gawule webandla leli uthi kukhangelelwe ukuthi kuzalungiswa konke lokho kuhlupha kubandla leZANU-PF.
Ibandla leZANU-PF seliqedile ukukhangela amaphepha ama-CVs alabo abaza kuma kukhetho olulandelayo wazamela iparty ikakhulu sibe lungiselelwe ama-primary elections. Ngokunjalo ama-primary elections la alungiselelwe sokulungiselelwe okukhona ukuthi amabizo sekhangeliwe lokuze ne-commissariat yadiveta siqedile ukuveta kathesi-ke okuyenziweyo njalo yi-Politburo ihlalile izolo yaphasisa amabizo nalawo. I-Politburo njalo yalungisa okunye kade kungalungiswa kodwa kungenziwanga kuhle yakulungisa-ke yona i-Politburo ngendlela enjalo sokulungiselelwa-ke ama-primaries azaba khona xa kukhangelela ukuthi ama-primary namhlanje unesa komiza uzayenza abayenza i press conference yakhe wayethula amalunga ayiwancaza ncintisa ezigabeni ezijiyeneyo njalo wayethula lelanga lwama primaries
singathi ke eziqintini lapho elikhona kukhanyazana kulabanye kodwa bangani bathi sijwe phandle kulokhu ngoba sasiku G40 so ke manje liza kubamba njani khonoko
ye kulelo kuze ndiyana futhi ekhona kips ukuthi iparty yethu iyalandela nje umthetho okhona njalo
lo ke umnumzana Believe Gawule webandla lezano PF ubekhuluma le Studio 7 ekobulawayo.
Yebo mthwakazo omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo we Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz ku short wave lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le VOA Ndebele mvulo ngolesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ngiyaphinda njalo 0012024650318 ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abongi abaqothwe umsebenzi ngukhulumende weZimbabwe sebevumelane ukuba babuyele emsebenzini ukwenzela ukunceda izigulane ebezithwele nzima. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abongi abenze umhlangano wabo kobulawayo bavumelane ukuthi babuyele emsebenzini lamuhla kulandela ukuchukana kwabo lohulumende obaxothe umsebenzi ngeviki ephelileyo. Umbiko owethulwe ngamalunga enhlanganiso yabongi kobulawayo iveza ukuba sebebuyela emsebenzini loba nje umnumzana inokudongo unobhala jikelele wenhlanganiso yabongi eyeZimbabwe Nurses Association esithi bahambisa udaba lokuxotshwa kwabo emthethwandaba. Umbiko owethulwe ngabongi kobulawayo uveza ukuba kubazwisa ubuhlungu ukuthi kulabantu abaningi kakhulu abagulayo elizweni abangatholi uncedo ezibhedlela zikahulumende. Abongi laba baxotshwa umsebenzi ngeviki ephelileyo ngumsekeli kamongameli uretired General Constantino Chiwenga owathi sebengena ezombusazwe hathi ukuthi bakhala ngeholo eliphansi lokunye okumbalwa. Kulandela isinqumo sokubuyela emsebenzini, umnumzana Solwayo Ngwenya, umphathi ntambo wesibhedlela sempilo Central Hospital, uthe abongi abedlula amakhulu amathathu sebebuyele emsebenzini.
Uthi ukhalana umsebenzi kwabomangikazi kukhanya bacela lohulumende kungani kuthiwa sokuxotshwana kodwa ke incwadi zabo zokuxotshwa umsebenzi zifikile njalo incwadi lezi zithi umuntu kumele abhale avume ukuthi hayi uxotshwe umsebenzi kodwa asuke lapho njalo abhale incwadi ecela ukuthi yena abuyiselwe emsebenzini. Yikho ke lokhu namhla hhayi omongikazi babuyile sibili bazothatha lezo ncwadi ukuthi namhla kufike amakhulu amathathu 309 abafikile bayenza lokhu bathi baqalisa ke umsebenzi ngokuthi incwadi ibhaleleyo ncwadi yokuvuma kusebenzi ukuthi wemsebenzi bangaqalisa ukusebenza.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Hilda Nyathi obegulelwa ngumntwana obhubhe ngenxa yokungatholi uncedo olufunakalayo uthe abongi ababone esibhedlela lesi bebetshona besebulenjini bokuzilibazisa bengelaphi izigulane.
Umongikazi abaswelakala esibhedlela sebembulalela umntwana ngoba umntwana azange athole i-treatment ngesikhathi. Vele abala ode empilo amanensi ngakuyenza vele beqotshe bethatha abanye befake ngoba vele isikhathi sokusebenza abalaso. Abantu bayafa bebakhangele besemafonini vele abasebenzi labana abantu bayathethisa izigulane every time vele afica izigulane zithinga.
kasenelisanga ukukhulumisana leziphathamandla zikahulumende ngodaba lolu. Abongi bafuna ukuthi uhulumende akhuphule iholo labo eledlula kancane amakhulu amabili lamachumi ayisichiyangalombili zamadola i-$284. Bafuna lokuthi kukhuphulwe ama-allowances abo aphansi okumangalisayo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Abake baphatha izikhundla zikamongameli kwele Melika basemngcwabeni kamoyi unkosikazi Barbara Bush eSt. Martin's Episcopal Church eHouston, eTexas. Unkosikazi Bush, umka George W. Bush, ubhubhese leminyaka engamajumi ayisigalolunye lambili 92, ukhangelelwe ukuthi uzancwatshwa lamhla. Incwadi kwezombusazwe unkosikazi Talenta Ncube uthi unkosikazi Bush ubethandwa ngabantu abaningi.
Ubabra Bush bakithi siyabadabukela imuli yakoBush, wayeziphethe ngendlela eqoqekileyo njengendlovukazi esintwini. Uyatshengisela sindle ukuthi lo ngumbono wakhe wangumbono ongamlandelela kuloba uqembu labo lama-Republicans okuma-Democrats, ngoba silandelela umkhankaso wabo-Trump. Wayekhuluma sibili enike imbono eqoqekileyo ukuthi kungabi labafazi abavotela uDonald Trump ngendlela nje la uDonald Trump aziphatha ngayo.
Singathi-ke nxa sukhangele khonapho ubona zani watshiyelani abantu belizwe leMelika
ukuthi babone ukuthi khona ama-values ukuthi nxa ungumuntu uziphatha kanjani, ulandelela imbono enjani.
Ye, so singathi abantu bafunda yini kukhonokho ayekwethula?
Mina ngiyathanda ukuthi ngithi abanye bafunda ukuthi kungabophonga ukuthi wakuphonga ulandelela ukuthi ngumRepublican, ngumRepublican, ukuthi bafake ilizwe labo phambili, ukuthi ilizwe labo limeleleni balandelele ngakhona lokho ngezokhetho lwabo.
Lo nkosikazi Talenta Ncube, incwadi kwezombusazwe obekhuluma leStudio 7 eseDallas, Texas, eMelika. Okwamanje-ke sengilijhiya ezandleni zikaChris Gande kuhlelo liphuma lendaba lishona lendaba.
Ikudibana njalo kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bekithemba Mhlanga. Sihlaziya ke ukugcwala kwamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka lo.
Mina ngikubona kwami lama mfowethu ngibona ingane indawo le ikabili. Okokuqala, ngibona ingane khonokho abantu nje wonke umuntu ukuthi uhlanga lo Dube lenjakhe laphana la sebengazimela bethi bafuna ukukhankasa la ngoba bafuna ukungena kumbe bafuna ukungena e-council kumbe bafuna ukungena e-parliament kumbe bafuna ukungena ku-president. Kukhanya umuntu wonke osekhangele into yeZimbabwe nje wayeyisa. Izingane siyinhlekisa nje ukuthi hayi wonke umuntu sengayizama. Yikho okokuqala. Okwesibili, ngibona ingani lungokhu kutshengisa ukubana abantu abaningi sebelahle ithemba kumabandla ezombangazwe akhona kade sikakhulu amabandla amakhulu analawa e-MDC leZANU-PF. Yikho abantu sebesithi lami ngingakuzama lokho kuyinto ngingathola abantu bami sibe yitshumi kumbe sibe bangaki singakhankasa lathi sizime lapho, ngoba abantu bonke njengoba bafana benkombeni bejale ukukhuluma nje bathi bacabanga ukuthi hayi sokubhokokile. Yikho I think ngokubona kwami amabandla amakhulu sokumele kuthekwe izinuka amakhulu. Kanti kuyini osokwenza abantu balahla ithemba, babona ukuthi hayi umuntu sengazimela nje yedwa lakhe ekuzamela kho into lokho ukuthi iZimbabwe
gcina kubangelwa yikugcwala kwamabandla khona lokho kungagcina kusenza ukuthi liphi ibandla linqobe.
Kathesi into engiyibonayo mina ukuthi lapho kukhona mfowethu ukuthi la mabandla amaningi akhona kathesi esizakubona kusenzakala kusiya phambili ukuthi nxa sokufika isikhathi sokuthi sokurejista amabandla azakhankasa la mabandla azaba khona amaningi angikhona azakuwa nje eceleni khonapha ngoba
azaswela abantu abaningi abazabhalisa ukubana bebanominate kumbe bebe khona emthethweni ukubana bebe khona ngapi kuma ballot papers. Osokuzasala ukuthi ibandla leli yilona elilabantu abazimiseleyo sibili ukuthi bephume ngalokhetho beyefaka uxa ebizweni bomuntu abamfunayo kumbe ebantwini ababafunayo. Yilo ibandla elinjani elizaba lempumela engcono. Okwakathesi lelo bandla elikhanya lizaba lempumela engcono yibandla lezanu PF. Asikhangele ukuthi ngitsho ngisitsho ngani lokho. Yilo ibandla kathesi elingani singathi sinama-structures amileyo sibili aqinileyo ekuzweli kuluze lonke. Nxa usithi ngiyethisa kulokho akukhangele namuhla imbali yabakhona emaphepheni kutshengisela ukubana zingaki amabizo abantu asebezifake phambili ukubana bona hayi bafuna ukuthi belimelele ibandla lezanu PF kuma constituents ayehlukene especially emathebeleleni. Ukhanya konke ilizwe akula ngitsho indawo eyodwa lapha abaswele khona umuntu onjani ozayimelela izanu PF. Lokho kutsho ukuthi abantu labasekebe bayabuza lapha abavela khona kuma structures kumbe ngamawadi noma province kumbe kuyini bakubona ukubana hayi uwinto lokhu nomhlonzo okuya phambili. Ukanti MDC kathesi kungani basaphethwe into yani yodlame olulalo phakathi wabo. Yikho khona kokho kungani okwenza ngibona ukuthi hayi ibandla lezanu lapha ngoba kutsho kuzafika ilanga ukuthi bona abantu babo abazafika bayalutshana bazavota kodwa babe bebaningi kulabo MDC abazavota.
Loke bekungumnumzana bekuthemba Mhlanga ingcwethi ecubungula izombusazwe ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilalo.
Wezabesifazana ke sizwe ukuthi usiphatheleni usithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Febi Dube, isakhamuzi seBhinga, sihlaziya okwenzakala ezibhedlela. Sixoxela ngolwesine ntambama ekwesinye isibhedlela eBhinga lapho obekuselatshwa khona omunye wemuli yakhe. Siqale ngokumbuza ukuthi umumo unjani esibhedlela akuso.
Ngapha bakhalalile kodwa ngiyakuthi ngapha bakhalalanga ngoba into etholakalayo lapho esikubona mina yinto yokusinda ake ngikubonayo ukuthi akulaleli izinto zokusebenzisa kula engisuka ngidale bandaleli mkami yakugula ngihamba ngiyathi ngimithi kubulawayo kathi sebhasini omumo oyisini kathi yena amanesi lapha kuzosebenza so mhlakasingeresei.
Kungani umuthi lowo lisawuthenga kobulawayo?
Akulaleli lapho kulezinto zokusebenzisa namuthi basebenza ngesiglaves akukunda amagilovu okusebenzisa abala abantwana bayabadengela kobulawayo awe-BP ngidenga kobulawayo
e-Growth Point. Akula izitolo ezithengisa umuthi ama-pharmacies lokunye?
Ikhona isejare kadokotela kodwa ayinamithi eminingi fo ngoba lewayo ngamaphilisi amalitane yalayaphangisa ukuphela njengoba isejare yakhona ngekuphela lapho ebhinga.
Abantu abagulayo baphendukiswa yini nxa bengalampahla ezeneleyo zokuthi belatshwe?
Abantu bayaziphendukela ngoba esibhedlela kuyabhadala. So ungakhangela ukuthi umuntu uyabelele akula mali $6 per day uyabuyela ekhaya ayekufa. Abantu bayafasa ngoba imithi akula kodwa amanesi akhona but amanesi akhona bayasebenza besebenzisane kungela mithi ukuthi odokotela bayazibhalela. Odokotela bakhona kathi amanzi athisa esibhedlela kula amanzi aqambayo kuphela.
Ukudla-ke?
Ukudla vela kula uyahlephulelana izitshwala njenganamhla zishotile abantu abayeneli ukudla bona babeletayo abantu bahlala 3 days umntwana ahlole nkona izadisat ukudla kula kumele balethele izihlobo bayanti esibhedlela but bayashota abanye ngoba abantu baningi njengakadesi.
Kodwa ingubo lembheda-ke?
Ingubo zikhona but okungekhoyo imbheda. Iy'ngubo ezikhona yilezi yane zake zadonetwa ngesikhathi sekholela. Izingubo ezikhona imbheda iyashota. Abaningi balala kule waiting room, omama balala e-waiting room lapho abalala khona kule shelter yangikhona then nxa sebezobeleda bayalala abanye basayini bayadluliselana bashintshane khonokho.
Abantu bamthakazelela yini uhulumende omutsha?
umzamo unzima ngoba izolo sizwe abantu besizokuthiwa amanesi wonke abakade besebenza kumele bakhitshe umsebenzi. So sicaphule kakhulu khona oku ngoba abantwana laba basebenza belambile njalo kuthiwe khona ezi from mhlaka 18 ungeniswa amanye amanesi kade ngapha sikabavoni njalo lapha nabethu abasitrakanga besebenza
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Febi Dube esikhulumelaye ekwesinye sesibhedlela ePinga lapho obekuselatshwa omunye wemuli yakhe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu ke Sithandekile Mhlanga. Nanso ke udaba lwethu lamhlanje liyamazi uzodwa abantu na. Uzodwa abantu ngumlingisi wakwele South Africa ozihambela nje engagqokanga waphelela. Kathandi lokugqoka isembatho sangasese. Okwamanje useMelika lapho azakwenza khona, azajabulisa khona abantu endaweni zokuzilibazisa ezama-night clubs. Sixoxelaye uzodwa abantu, sizodwa abantu kunjani?
I'm so happy. I thought they wouldn't let me get inside the stage. Because, you know, so much drama surrounds Zodwa Abantu.
Bathini abantu ngoZodwa Abantu? So akushaya ngesiZulu. Bathini? Asichamuke lapha. Asishaye.
In Zulu, abantu bayamthanda uZodwa. They also hate Zodwa.
Indaba Zodwa.
That's the nice thing about it. Yeah, because at the end of the day, people are going to be together.
Aha.
Uzodwa udibanisa abantu owabantu.
Yeah. Uzuthi uzubuye ngebizo lithi Zodwa kwabantu, kwaqalisa ngabi Zodwa.
Ngithando wabantu.
Aha.
Yeah.
Abanye phela bathi uzodwa uyatshengisa abantu imfihlo. Akula mfihlo etshengisa abantu ne?
Uba, as everyone is saying that, who has ever seen impilo?
Aha.
Uba nje ukhe angahlala phansi athi ukhe wayibona.
Yeah. Akula vele wabona nix man.
Ababoni nix. Ngiyenze ngathi ngiyababonisa and ababoni.
Lo nguzodwa wabantu umlingisi wakwele South Africa obekhuluma lo Studio 7 khonapha ke eWashington DC. Kwezemidlalo ke iqembu leBulawayo Chiefs linqobe FC Platinum 2-0 ngezi Platinum 2 Mutare United. City 1, ZPC Kariba 1, Chicken Inn 1, Harare City 0, Black Rhinos 0, Bulawayo City 1, Triangle United 2, Yata FC 0, Necroot 2. Kuzokuthi kusasa ke siyakwazi ukuthi iDynamos iyabidlala leCape United. Ebhoso liyakwazi yabi manjani. Asithindeni kancane. amnangu samamo ye loke umadlela ke umuthusi Shimane isingakuhlukani ukuthi sikhangele indaba yesikhokhela lamhlanje. Unkosikazi Thokozani Khuphe ukhethwa uba ngumongameli welinye lamacele le-MDCT. Umlingiswa wakwele South Africa uzodwa wabantu wele Melika. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo uMkhethi Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.